khona labo bantu abenza ubugwelegwele kathesi bade bevele bebenza. Kodwa ke ukuthi ke ukhitshwe ke emphakathini ukuthi wena lobugwelegwele according to ZANU PF kuyabe sekuyikuthi ususilwa kumbe selixabana linalodwa ngaphakathi bese liqala ke ukuveza ebantwini. Ikanti ke ubugwelegwele loba benzayo kusonto entsha. Thina abanye nje sivele sikhangelele ukuthi njengomthuli Ncube sengena oba uminister of finance. Okokuqala bekumele arifome i-reserve bank kuqale ukuhamba uMangutsha kufakwe ugavana omutsha ebese sidinga ke istaff esitsha lesana esikhona sivele silobugwelegwele ke kuliqiniso ukuthi ungumlumba kodwa ke layo kukhuluma ngoba kulama-factions anganadonselana intaba kwezanu PF.
Ye, mnumzana Mkandla, wena uthini ngalokhu okwenzakala e-reserve bank?
E-reserve bank ngiyibona ngazani njengesiphala esigcina imali yethu. UMthuli Ncube uprofessor lo nguye uminister we-finance waphangisa yena ukugijima kakhulu wathembisa abantu lokhu nalokhu engafundanga i-politics in the country. Engafundanga ipolitics njalo ezezane. Ye, actually supposed ukuthi khona efundise ngepolitics yezane, efundise ngepolitics yelizwe. Wasegijima wathembisa abantu lokhu nalokhu. Kathesi kunzima i-operation laphana kumele yenze has to clean, egezise laphana khona lokho kukhulunywayo lapha. Ngubaba uNdlovu lapho umnumzane uNdlovu kuliqinisa ukuthi khona ungawaqala yini wakhupha konke laphana kuyafanana nje lokuthi abefa kusecretary omutsha laphana kumbe kubophemseki kube labantu abatsha bodwa laphana azaqalisa labo bona bebebona yibo abaziyo ukuthi kwenza njani the after that kubesekuba ne-auditing esefakile abantu bakhe se-audita kade kusenziwa yilabana izolo laphatha kuyaphuma khona sokubuya ama-witnesses ababuya sebe-witness ukuthi lokhu kwakuhamba so lokhu kwakuhamba so kuyabe kuqondile lokho. Kathesi ke lo uLumumba ukhuphe okuphakathi inside embizeni phakathi kwendlu yikho akukhuphile ukuthi labo bantu ba-corrupt labo benza lokhu nalokhu wasekathesi besephuma iinyawo zakhe besezilingaphandle sesiya ngaphandle ilihlo lakhe selisithi ngaphandle ngalo kulobantu wase bamkhupha khona laphana ngibone ngazani ukukhutshwa kwalo ndoda lo kuthiwa nguLumumba lowo kuza affecta sili ngobana kasoziyekela ukukhuluma kuza affecta uzazama ukuncediswa ngabanye sibili abangahambelaniyo nalokho akwazi ukusenzakala laphana uyumuntu uyabe libone ngazani yena nguye yedomile laphana kathi kulesinye isando esicathileyo ngemuva
ye okwenzakalayo kokhulunywe ngumlumba lowo kuyatshengisela ukuthi ZANU PF isidabukane phakathi labasekela umbutho bese kuthiwa labade bevele bekuZANU PF ilacoste kamnangako kukhanyani sokulokungazwani phakathi yikho kokwenza ukuthi-ke umlumba ngaphambilini wayesola umnangagwa namuntu usetshintshile umnangagwa userayithi kalabugwelegwele umankuthi kawurayithi kalabugwelegwele odirector labo lobugwelegwele kuyatshengisela ukuthi sokuyi-power politics sokuliwa ngaphakathi ngoba kulomunye umuntu amqambileyo ukuthi uyingxenye yobugwelegwele lobo lanxangasebenze e-reserve bank usemqambile wabonakala lowo muntu elo vice president e-addressa kwenye indawo so kuyatshengisela ukuthi i-power politics namuntu eyisigebenga ngathi uzahamba njani lomsekeli kamongameli esiya-addressa so kuyatshengisela ukuthi hhayi i-power politics thina babe sebesitshela ukuganga kwabo ngesikhathi bexabana kodwa ngabe ngaxabani babe beganga bewona bebulala ilizwe bengakuvezi kithi bakuveza emphakathini ngoba sebexabana.
Ya mnumzana Mkandla, mphenduke kuwe nxa engasukanga ugavana we-reserve bank uMangutsha kungasebenzeka yini?
Hayi, okukhona ukuthi khona yena ngokwakhe uMthuli ngamkhuphe sibili uMangutsha sibili ngogodi ethena nxa engaphumanga uMangutsha then yena uMthuli ka-resign yes to resign ngobana ungcolile lwalo baba wathi yena ibhondi nxa lingasebenzanga uzaresigna yena esithembisa lapho umjuru esiyacontest ecourt ngalo ukuthi hayi selitshontshela abantu lapha ngakho-ke ulwane wathena lokhu kungakuthe kwehlula mna ngiyaresigna ngasafuna ukuresigna but sokwehlula ngalokho-ke ngaphume-ke laphana sibona i-corruption le ukuthi izabuya njani
thise singasavumi angazi ukuthi mnumzana Ndlovu lalo elokugcina yini ongaliphosa
ye elokugcina engaliphosa yikuthi-ke eqinisweni siyakwazi izanu PF siyehlulekile ekho sithi thina kakubunje lokho kuthiwa yi-national transitional authority okuzabe kubambile ezomnotho kubambile ezombuso kulungiselele ukuthi kube lokhetho olwangasoze lutshontshe njengalolu luthanda kutshontshwa iZANU PF siyehlulekile ikwanisile ukuriga ama-results e-election kodwa ifinalist ukuriga i-economy njalo soze benelisa ukuyiriga yikho sithi thina-ke njenge-MDC kababumbeke lokho kuthiwa yi-national transitional authority